Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 13 Nhlangula 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, impahla ezitolo ziyazisilela kulandela ukwethulwa komthetho ongavumeli ukuthenga lokuthengiswa ngemali yakwamanye amazwe.
Ingathi kwakhathesi akula sitolo esingelalutho, kodwa ungananzelela. Lokho ngikunanzelela nxa ngangena esitolo lokuzwa njengabanye abantu. Kukhanya ungathi impahla ziyehla ziyaphansi.
Mayuyu, balaleli, lamhlanje ke ngumhlaka 29, hatshi mhlaka 30. Izakhamizi zemaphandleni zithi zididekile engqondweni kulandela umthetho osungulwe kuleviki ovimbela ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe. Kuhlelo liphuma lendaba sixoxa lengcwethi yecubungula izombusazwe. Sixoxa ke ngodaba lokukhulumisana okwenziwe zinduna zemandebeleni lomongameli Mnangagwa.
Ufisa ukuthi abantu bakwazi ukuthi uzibuse kamthwakazi usesondele. Bangakhalazi ngapha nangapha nangale, kodwa mababheke phambili ukuthi hhayi leli lizwe lokuhluphekela igibhithe kamthwakazi siyaphuma kulo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Impahla ezitolo ziyazisilela kulandela ukwethulwa komthetho ongavumeli ukuthenga lokuthengiswa ngemali yakwamanye amazwe. Sixoxe lomela isigaba seSouth Attorney Harare umnumzana Peter Moyo saqala ngumbuza ukuthi ubunjani umumo lamhlanje ezitolo.
Lo usetshenziswa 142 of 2019 usuyenza ukuthi khona abantu babezayanga, abantu bengahli ezindlini. Kakhesi amasupermarketu amanye wonke abantu nje sebezikhiphela izinto zawo bayozibiyeka lapho ababeka khona. Amasupermarketu amakhulu lawa njengabo-OK, ungangitshela wena ukuthi khona i-1 kg eyamathemba iyenza $100, umuntu yehola 300 kumbe 200. Kuyabe kusitshoni khonokho? Siyasina njani elizweni eliwome kangaka? Abantu laba abasibusayo angazi ukuthi bayakuzwisisa into abayiyenzayo, kumbe bona bangamasela abasuthayo abantu bethu sihlupheka kangaka.
Manje abantu kodwa bayathenga yini izinto njengoba usitshoni ukuba sezidula kangaka?
Akula muntu othengayo. Nxa ungangena koke iTM ospa obana amasupermarket amakhulu, abantu bebenyikinya amakhanda nje kuphela lezimele esupermarket. Uyazwela usizi abantu, uyabona ukuthi khona abantu kathesi sebeduveka, akuselanto ehamba kuhle, abantu bayahlupheka. Mina ngilabantu abayanga ikukotiyensi yami, bayaduveka abantu mnumzana. Asifuni ukuqambelana amanga, kathesi lo mumbu uhulumende sesithi khona labo abalima umumbu hamba liyothengisa ku-GMB. U-GMB uyabethenga le mali ephansi kakhulu, kutho ukuthi khona ama-private players labayanaka basakwanisa ukuthi khona bathenge. Lo into leyi iziswa ubuhlungu, yazi ukumela abantu sokutshengisa ukuthi khona sokubuhlungu, ngoba nxa ukhangela abantu ungangena ko-OK. Ngibisuke khona mina namhlanje, sikhangele nje abathanda utshwala labayana, i-whisky i-red label isitshaya $300, i-750 mil. Kathesi ungitshela ukuthi khona shuwa isinkwa ngibuthole mina sisenza $8.90. Kuyabe kusitshoni khonokho elizweni elithiwa khona le-independent.
Ye, kodwa sizwa kuthiwa isisindo semali yona le Zimbabwe ama-bond notes isingani sesiqinile nxa siqathaniswa lesedola leMelika. Kungakutshengisani lokhu kodwa izinto zona zithiwa ziyadula?
Baqamba amanga kula ibhondi inoti kuyini bona basebenzisa i-RTGS kuyini okuthiwa yi-RTGS imali yini kumbe imali yabe itransferwa usebenzisa ukuthi khona ibe suke kubhenki siyangaphi kumbe kuma-suppliers kumbe akula mali yezimpako bakhuluma emoyeni so kuyaqinani inti kuyini okuqinayo khona kungekho akula mali yezimpako la ibhondi inoti abalitshoyo lelwa litsho lutho ayiso mali imali ayikabi khona bakhuluma umoya so you find ukuthi khona abantu nje makhaza alabana ama hard dealers ngalokho besebenzisa i-US dollar akulantu abayibhandileyo lapho ngoba nabo abantu abanye abayezithengisa izinto zabo bayazithengisela la le hard currency ngoba imali kuphela eyikutshoyo ukuthi khona i-US dollar le ayisoze iye ndawo uyabona ayisoze icitshwe ukuthi khona siphumile but ibhondi akula bhondi how do you say umuntu abethengisa into zakhe ehambe e-America ehambe e-South Africa wayehoda into zakhe sezi-foreign currency ubuye umtshela ukuthi khona thengisa nomoya kutshoni khonokho
alo-ke ngumnumzana Peter Moyo omela isigaba se-Southerton eHarare engowebandla le-MDC kobulawayo khona kubikwa isisindo sedola lemelika sesehlile kakhulu nxa siqathaniswa lemali yeZimbabwe kodwa izitolo lakho kubikwa kungamanga kahle sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Well, umumo obulawayo mubi kakhulu singathi ndekule yokuqalise khona phana kubo Tuesday kusiza ukuthi awuzofika lamhlanje umumo awutshintshanga esikunanzele ukuthi indaba le stories esitshale sesifakweyo esithi SI49 load yena abantu bangasasebenzisa i-forex sebenze ibond RTG sokwenzakele ukuthi ezitolo akusangeneka kusathengeka into engayenzo sicansile ungananzela kuhle okukhanya kwenzakele ezitolo kukhanya abantu bezitolo barethile nge-black market lanxa bengasathathi leyana imali emzini i-US dollar kumbe i-rand kumbe ipula but bahle barethe ukuthi athole indawo eziningi into eziningi zi-ranger between 10 times and 15 times kulobu nzima silokuthi obontabo akusabambeka izinto and kuze kube lula ukuthi aluba bekuthiwa abantu bavunyelwe ukusebenzisa imali emzini bekuchipa so okokukhona yikuthi khanye ngathi kulokukhawulisana sibulokuthile okuthi abantu le-decision ethethwe kumbe lo mthetho ofakiweyo abantu bezitolo abawuthokozeleli ngoba bayatsho labo ukuthi balohlupho lokuthi izinto lezi abazithengisayo ezinye bavele bathi bezivotela babazivota khona babesebenzisa imali yemzini pho nxa sokuthi abengasayisebenzisi abasazuzi inzuzo kufanele bayizuze ngobona kuqala babesazi bazi bethenga le bazabuye bethengisa ngemali zemzini so konke lokho sokuluhlupho emafamasi lapho imithi ayisathenge ngoba kuqala efamasi okungelahlupho ubungena nje efamasi fike uthenge nge-US kuchipa kathese sebefuna amabhondi but uthi uyagayela ibhondi imali yakhona abayibalisayo tolti vele iyabi i-more than 15 times kwezinye indawo i-product ongayithenga phose ngemali ephansi so hhayi kulobu nzima abantu abasakwazi babambe ngathi bayekele
sike saxoxa labaseHarare bathi kwezinye izitolo impahla vela akusela usuke wabona yini isitolo esingelalutho kumbe silempahla elutshwana kakhulu khonapho kobulawayo
ngatokwakathesi akula sitolo esingelalutho kodwa ungananzelela lokho ngikunanzelela nxa ngangena izitolo lokuzwa njengabanye abantu kukhanya ungathi impahla ziyehla ziya phansi zingaze zithengwe zikhanya ungathi azisabiselwa ngendlela yakhona kodwa azikho sibili izitolo esingathi ngathi zasilalutho kodwa iqiniso yikuthi impahla zilokhu zisobela ngambona ngathi okwenzakalayo zena ezazifakwe emashelfini abantu zingathengwa khanye ungathi akusasabiselwa ukuthi ufakwe so nxa zoku ziphela kuyagcina nje kuthile okungaselalutho so-ke lolo hlupho siyalibona ukuthi xa uhulumeni engatshintshanga ingqondo kule ngozi yokuthi sesibuyela ku-2008 ozangena esitolo ungatholi impahla ngoba kuqala wawungena uthole kule nkuni uthole kula maputhi la makhondomu into wawuzithola ngo-2008 ngibona ngathi siyakhona pha
manje nxa abantu bekhuluma lapha emgwaqweni izakhamizi zithini
izakhamizi imkhumbulo yabo iyahlanganisa iyalelahle sibona ngathi into yokuqala uhulumende iphutha alenzileyo yikuthi afake umthetho ahlathe umthetho lowa uqalise khonapho khonapho yili phutha abalenzileyo ngoba izakhamizi ezinye zithi hhayi engxenye kungasinceda lokho kodwa abantu into abakhala ngawo kakhulu yikuthi umthetho lowo ngawuthi ufakwe abantu banikwa isikhathi uthi engxenye uthi hhayi ngo-January 1 sizafika kwisitwation yokuthi sabe sesisebenzisa imali yangabemzi ngoba uhlubo olukhona kathesi kuthiwa sisebenzise ibhondi kumbe i-RTGS but iqiniso elikhona yikuthi ungahamba kathesi ebhenki ukuthi ufuna ibhondi ibhondi yakhona yikho uchaya umthetho uthi imali ungayisebenzisi i-US dollar uthi irand lingasebenzi uthi ipuli ingasebenzi fana sesiye ebhenki sengisifuna phela imali yami le ngibhenkile ukuthi unike isibondi lelo ngiyelisebenzisa lebondi lakho nalikho so senze njani kulabanye abantu for instance onxa uthi ngifike kathesi ba utshela ithi RTGS asiyifuni iswiper asiyifuni bathi leta imali ibhondi ngokwalo bondi lakho nalikho zikhona izitolo ezidimanda khonokho so iluhlupho olukhona ukuthi uhulumende ufake umthetho akusebenzisa imali leyo kodwa leyo mali ingekho kithi akwenza ingqondo so izakhamizi ziyakubona ukuthi into ezingohulumente ethi khonapho khonapho lapho esibile uhulumende kadengisanga ukuhlonipha abantu.
Alo-ke ngumnumzana Ambrose Bindi, umgcinisihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kHz.
Uhulumende usethule elinye njalo ixakela lomthetho statutory instrument esizenza kube licala ukuthwala umumbu usiwe kwesinye isigaba kumbe ukuthengiselana umumbu kungelamvumo kahulumende. Lomthetho usolwe ngabanengi ababalisa umnumzana Thande Kozintimkandla isakhamuzi seGwanda njalo eyingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Umthetho lo sithe siwuzwa sacabanga ukuthi engxenye bazi somela ngobana ngendlela ethi lonyaka kome kakhulu abantu kabavunanga lutho. Owesibili kunjalo izinto zikhwelile phakathi kwezinto ezikhwele kakhulu yimpuphu oyikuthi impuphu ikhwele phakathi kwesomiso esikhulu kakhulu. Ngakho-ke besicabanga ukuthi uhulumende uyazisomela ngoba yinto isikhathi sokuthi abantu basizane ngamabele khathesi. Manje nxa sekubuya lalo umthetho esingakwazi ukuthi umthetho ocatshwangwe ngubani othi umumbu abantu bangawuthwali besuka ngapha besiya ngale kumbe bangawuthengisi bebangathengiselani umumbu wonke uye e-GMB. Ngibone ngathi kuyimhlamba lokweyisa abantwana beZimbabwe. Uhulumende nxa esesenza njalo inhloso yakhe isibonakala ukubana uvele uqonde ukuthi abantu babulawa yindlala. Lowo mthetho xa ukhona ngomunye wemthetho to esangene phambeneyo odlula konke okungaba khona ngoba umumbu yisona isiqokoqela sokudla kwabantwana beZimbabwe.
Manje ngokubona kwakho umthetho lo ungawujonge ukwenzani? Bona babona ngani uzaphathisa na isizwe njalo ubona ngani zingaba khona yini indlela ezingayenza ukuthi umthetho lo uphathise isizwe?
Angiboni ukuthi kuzaphathisa isizwe ngayiphi indlela. Indlebe yami izwa ukuthi kuthiwa laba abalimayo yibo abakhala ngokuthi umumbu wabo kawusathengwa kuhle, bangathi bawuhambise e-GMB kababhadalwa masinyane, kodwa-ke baphisa ukuthi umumbu wabo uthengwe endaweni eyodwa njengegolide lochinda mhlawumbe legwayi lanxa iy'ndawo zenxa zakhona zithe qaqa ezegwayi. Umthetho lo ngomunye wemithetho ezama ukuthi ujabulise mhlawumbe abalimi abathi umumbu sizawuhambisa endaweni enje sizathola imali masinyane. Kanti kube kanti-ke lowo mthetho okuhambisa umumbu e-GMB kumele kube ngabalimi abakhulu kumbe laba abalokuthiwa yi-command agriculture. Thina esizilimela emakhaya ngithola nini uhulumende lo vele engakazalwa sasikwazi ukuthi amabele siyaphanana kumbe siyathengelana sizesintshanela ngembuzi ukuthi abantu bangabulawa indlala. Kangiboni ukuthi ikhona enye indlela engaba khona ngaphandle kokuthi amabele wona lawo othiwa kawuhanise e-GMB uhulumende uzawabhodela ngale engabhadalanga labalimi laba abawuhambisileyo abe sewusebenzisa-ke esesenza khona okuthiwa i-drought relief. Kodwa abanikazi benjani bengawubhadalelanga? Uvalela abantu ukuthi baphilisane bona bodwa njengokuhlalisana kwabo. Ufuna ukuthi adinge udumo ngokuthi amabele angaba se-GMB usezawalandela ngoba yinkampani yakhe enza akufunayo, ancenge ngawo abantu, adinga ngawo amavoti. Akusoze kusisize ngoba kuzasala ukuthi abantu bagcina bekhangela umhlaba jikelele ukuthi ubancedise. Angiyiboni enye indlela ngaphandle kwayona le ukuthi mhlawumbe uzagijima ayewuthatha futhi abesehambeni abantu emawadi eqalisa khona emakhaya ukuthi ulaka lwabantu lwehle emadolobheni indawana ezikhethiweyo. Lokhu ngokuphozisa ulaka olukhona elizweni, hhayi okokuthi ngokokuphilisa abantu.
Yona indlala iyinjani lo umnyaka, ikakhulu sikhangela ukubana kathesi umnyaka usuwedlule inyanga eziyisithupha usiza fika emaphethelweni. Kunjani kodwa emasimini lapho lezindlini?
Hayi, emasimini kasikhulumi langakho, kasikhulume ngezindlini. Ezindlini ngakusadliwa, iqiniso yilona lelo. Ngendlela yokuthi njengoba ngithile abantu abavunanga thola abasemakhaya ukuthi bahambisela abasemadolobheni okuncinyane, ngabuye ngatho ngathi impuphu ikhwele ngezilinganiso ezingakaze zibe khona eziyisimanga emhlabeni. Kunjalo nje abantu kabasebenzi, imisebenzi kayikho. Lanxa imisebenzi ikhona laba abantwana abasebenzayo, iholo labo vela lihambelani ngitsho nokuqonga kwentengo. Ngakho indlala yindlala abantu sebesidla kanye, mhlawumbe abalenhlahla njengentsha engelamnikazi. Eqinisweni ukuthi indlala ibhahile ngoba le mali khathesi lalaba bala abantwana phandle kwelizwe akade bebathumezela umnyameka abayirandi beyipula kumbe liyusa lelo kalisebenzi. Abantwana babulaza indlala ezindlini abantu beqamele amarandi ngobana uhulumende lo vele uzwelo kalalo. Indlala iyanuka, indlala ibhohile, indlala izaphuma lezidumbu zabantu.
Lo ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, isakhamuzi seGwanda njalo eyingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe.
Izakhamuzi zemaphandleni lazo zithi zidideke ingqondo kulandela umthetho osungulwe kuleviki ovimbela ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe. Okuningi sikuzweni kunthathele izindaba yethu u-Albert Ncube eseGwanda.
Lokhu kuza ngemva kokuba intengo yempahla ezitolo ikhuphuke okumangalisayo ngemva kokwethula komthetho lo owe-statutory instrument 142 owengqabela ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe ukuthenga lokuthengisa eZimbabwe. Iningi lezakhamizi ezigqoke lo msakazi we-Studio 7 ziveze ukudana ngenyathelo elithethwe nguhulumende. Unkosikazi Agnes Dube weDema koMzimuni uthi iningi labantu lithole nzima njalo baboni leli nyathelo liguqula impilo kaZulu.
Inyathelo elithethwe nguhulumende alincedisi ngalutho, ongalamali lokho sele enjalo engalamali. Njalo elinyathelo lakhona ngeke lilithuthukise ilizwe. As long ilizwe lethu lingalamali siyabe silokho siphakathi kohlupho. How many years silo hlupho lemali? Akula lutho olwenziwayo, akulo. Kungaba ngwe-2 days, kungaba ngwe-1 hour, kungaba ngwe-second, but siyabuyela futhi khona lapha.
Unkosikazi Sakheleni Ncube we-Stairs eWilonki uthi kalathemba lokuthi limali izawuguqulwa umkhono welizwe, esithi limali izaphela njalo amandla njengemali yohlobo lwama-barriers checks.
Laphana kwahamba so kwagcina ama-barriers check esiwa okuzwayo, so sesabela ukuthi kuzaphinda kube njengakhona kuyana futhi okwama-barriers check, ngoba lokhu kunzima sibi abona ngakho. Singatsho njalo ukuthi sabona ngakho kwakathe sivela silathemba lokuthi kuzatshintsha usise endaweni elungileyo, ngoba siphakathi kwendlala asikwazi, sididekile emakhanda.
Umnumzana Alec Ndlovu ngesinye njalo isakhamuzi sengameni yophondo uthi lawo esabela ukuthi idola laseZimbabwe lizaqhubekela phambili lisiwa ngoba uhulumende engenanhlelo zokwenza imali.
Izinto zingaphonguba ngeze sivuka mpunzana, kuyaphambanisa kakhulu inhlelo zebhizinisi. Singakhohlwa ke hlabe zulu ukuthi sike saba sesikhathini sokuba lezi mdola. Kanti okwenza saze sathi thina asiqalisenini ukusebenzisa i-multi-currency system kwakuyini? Sasisemumweni wonalo ukuthi sasilezi mdola elaphelelwa ngamandla. Okokusebenza mina kangiboni ukuthi kuzasebenza.
Esine njalo isakhamuzi unkosikazi Betty Spanda uthi intengo yempahla ikhuphukile ezitolo njalo kalathemba lokuthi lumthetho uzathuthukisa impilo yakhe.
Lapha veleka sikaboni ukuthi kwenzani.
impupho ziqansile asilasenti ukuthi imali yakhona leyo ukuthi sithenge sizayithatha apha hayi sisakhangele sikhangele so ukuthi kuyanga silovalo ngoba kuthiwa yake yakhunthwa luhlamvu lombhobho ihlezi lokhu iqaphisa amadlebe laphana sikhathe sivela sesesibona ngazathi khona kuyana sokubuya asakazi bakithi.
Unkosikazi Juliet Nkiwani ngumqondisi wenhlanganiso yabomama bemaphandleni e-Women Development Association of Zimbabwe, i-WODAS. UTuzulu kumele anikeze umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube ithuba lokulungisisa umnotho welizwe njalo uveze ukudana ngabezitolo asebekhiphe impahla ezitolo.
Ezitolo abantu sebekhiphile i-special amakhemesi lama shop akadela impahla abazithengisa ngemali yaphandle kwelizwe sebehle bakhipha impahla lezana bazishihla. So ikhwesi kwesabela ukuthi izitolo kuyasala kungela lutho abezitolo sebefihlile. Siyethemba nje uhulumende uzakuba le nyathelo lokuthi lokho kungaze kwenzakala ngoba nxa kungenzakala kungaba kubi amashop ungasala uthengiswa inkulu.
UMnumzana Msizi Gumbo ucubungula ngezomnotho uthi leli nyathelo liveza uhulumende osephelelwe ngamaqhinga njalo kalisoze liphumelele.
Kusegcekeni ukuthi khona lapha sibuyela edubeni esake sabayilo njalo kuyadanisa ukuthi khona abakhokheli bethu abenelisi ukufunda isifundo ababalaso. Into seziqalisile uphela emashelfini ngoba zithengiswa ngale mali le engumule engathengiyo. Akula ma-prizes aza kwehla ngoba leli bond not kumbeni zimdola lijujuka daily.
Urhulumente weZimbabwe uthi leli nyathelo nelinye lamaqhinga okuthuthukisa umnotho wakuleli kungenani lokuthi into ngempahla ezitolo iyayiqonga. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Abezemidlalo yokulibazisa uZulu etshiyeneyo bathe gwaqa namhlanje embuthanweni omkhulu owenziwa kanye ngomnyaka oweRoyal Bulawayo Arts Awards 2019. Le imidlalo ibalisa abahlabeleli abaqumba-qumba uZulu okuthiwa ngama-comedian ngesilungu labakamabonakude abama-TV labo bakhona abaqanjiweyo. Asazi-ke ukuthi ngobani abazathola-ke izicoco kodwa siyabafisela bonke abazazithola lalabo nje abaqanjiweyo.
Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichona lendaba sixoxa loMnumzana George Mkhwananzi ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Hayi ngiyabonga kakhulu mfowethu.
Ye ungasitshela ukuthi ubone njani lokho kwenzakeleyo ukubana uMongameli Mnangagwa ehlangane lenduna zesigaba semaNdebeleni lenkabazo?
Into okuqala engayitsho ukuthi lesi sehlakalo sibonisa ukwethuka nokungazethembi kukahulumende kaMnangagwa ikakhulu ngendaba ephatha umthwakazi imvelaphi yakhe nomlando wakhe ikakhulu kusukela ekubuseni kwayo izano ukuhlukunyezwa nokubhujiswa kwabantu okwaba khona ngesikhathi sombhuqazwe weGugraund. Lokhu ngikutsho ngoba enyangeni ezintathu uMnangagwa usenze imihlangano emibili khona phana emzini wenkosi osobizwa kuthiwa yi-State House manje kuxoxwa ngodaba olufanayo okungabe kukhomba ukuthi umzamo wokuqala lo azama ukwenza ngokuqogelela ndawonye abantu abathile ababiza ngokuthi Matabeleland Council awumphanga izithelo lezi azifunayo. Yikho-ke sekuze kwaba khona lo mhlangano wezinduna.
Ye, kodwa ekuqaleni ube ngani ngumuntu ongafuni lokukhuluma langakho. Siyabona laphana wake wabuzwa zintatheli zindaba eDavos wala ukukhuluma ngodaba lona lolu, wala njalo ukuthi kasoze axolise. ukuthi kungakukhona yini okumenze waguqula ingqondo.
Ye kuvele kunjalo khona ukubeka kakuhle ukuthi le ndoda ekuqaleni yaqala ngobunke arrogance ethi ngeke ayabuya ivumbule leyo ndaba iwater under the bridge. Kodwa siyambona manje uyaqhaqhazela ugijima agcwala iguma lonke ufuna ukulalela, ufuna ukulalelwa ngalolu daba. Itsiyane lethendele ngeke likhale ligcwala iguma nje kungazange kwaba khona okuthile elidibane lakho ezicukwini. Lisuka lenze njalo ngoba lethukile. Kusho ukuthi kukhona ke okumhlokozayo umnangagwa okwaziwa nguye laba abomthetha phansi wakhe asebemngcwebe indlebe bamtshela ukuthi sukuma ngokuphangisa wena udibane lezinduna ukuze ukwazi ukucima umlilo lo ozayo. Uyalizwa ikhoza lomlilo khona lapho baswa khona liyamshisa. Wenza kanje nje usekuzwela ukuthi kukhona luyeza luyenyenyela. Themba labantu bakamthokazi ma bebona khona okokwenzakalayo mabangazithatheli phansi. Minengi imizamo yabantu enziwayo eminye ungayidelela kodwa abantu abaningi babasha umlilo welongwe ozothi noma ungawuboni ngamehlo kodwa ngaphansi uvutha ungabeka unyawo lwakho phezulu ucathuke.
Manje kungakutshengisani lokhu okwenzakeleyo ukuthi induna zona zingagcina lazo sesesikhwameni sakhe na kumbe kuzatshelwana amaqiniso kugcine kulungiswa indaba yegugurawundi?
Angikholwa mina ukuthi izinduna zizophetha zisesikhwameni sakhe. Ekuqaleni bekungathi angizethembi kahle kodwa kuthe ngemva kubona umbiko wazo obeyinkulumo ethulwe phambi kwakhe nomnangagwa ngizwe ngibekeka isibindi phansi ngathi isibindi gidi hayi kanti azelwa amakhosi kithi zikhona izinduna zisasenamasende. Kuyabonga kakhulu lokho. Engibonayo-ke ukuthi endaweni yokuthi azifumbathe azifake esikhwameni okuzokwenzakala ukuthi lo mlilo engithemba ukuthi uyabaseka uzondlondlobala ngamandla. Ngibonile ukuthi uzamile ukuthi ahlukanise abantu phakathi wathi izinduna zikamthwakazi ezise-Midlands mazivale umlomo zingakhulumi. Angakwaziyo ukuthi abantu lapha labe bengabuthananga ngenxa yokuthi bazinduna ezivele emathebelelendi ngokwemingcele ekhona yona lethi mathebeleni north south iphelela lapha. Abantu bakamphakazi bathe chithisaka bakhona base-Midlands thina sinje ngokudabuka kwethu kongumba nasisebhelingwe noma ngiye ngazalelwe etholotho. Bona labona abantu izinduna kithi kungumbani izinduna ezinjengabo omafala omachazi izinduna ezinjengabo obunina osogwala ogwesela ezigcwele lapha e-Midlands kubojombe osilobela olwagwelu. Izinduna zikamthwakadlizana bezinalo ilungelo ukuthi ziyebuthana lezi zinduna ngoba yizona ezabhuqelwa abantu babulawa nge-ground. Kumele zihlangane zibonisane nabanye babo ababulawelwa abantu. Yikho-ke engibonayo ukuthi kuzomehlula lundoda lokho kwinto kuzophetha kusilethele impumelelo efunwa ngabantu. Asifuni ukulungiseke ngeyakhe indlela, sifuna kulungiseke ngendlela kamthwakazi.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleni?
Kubalaleli ngiyavalelisa kodwa ngifisa ukuthi abantu bakwazi ukuthi uzibuse kamthwakazi usesondele. Bangakhalazi ngapha nangapha nangale kodwa mababheke phambili ukuthi hayi leli lizwe lokuhluphekela igibhithe kamthwakazi siyaphuma kulo.
Hayi, kuyezwakala, isibongele kakhulu. Lo-ke ngumnumzana George Mkhwananzi, ingcweti ecubungula ezombusazwe ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshona Lendaba. Kwezemidlalo ngamafitshane, iqembu lama-Warriors lilomthwalo onzima kusasa lapho elizadibana khona lele DRC emdlalweni wenkezo ye-Africa Cup of Nations. Leli qembu kumele linqobe ele DRC ngemiklomelo ethe xaxa ukuze lenelise ukuya kuhlandla elilandelayo.
Izolo abadlali beqembu bebethe abayikudlala nxa bengaphiwanga imali yabo ezinkulungwane ezilitshumi lambili 12,500 ngamunye, kodwa kubikwa babeyiphiwe ingxenye yalimali okwenze bavume ukudlala le DRC kusasa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Lilale.